umnyaka lowu ulezinto ezimbili. Umnyaka lowu ufanele ukuthi khona wona ngokwawo nga uya fast trackwa uphele masinyane lolandela uphele masinyane ukwenzela ukuthi abantu bebuyele ekhethweni masinyane ngoba akukho kukholisekayo kuwona lumnyaka ukuthi khona hayi iminyaka ungcono ungapheli sike sikholise okunye kukhona khona lokhu ngoba sabe singakwazi ukuthi obuyayo umnyaka uyakusiphathelela so lumnyaka kawuthi uphangise ukuphela kuphela nje inyanga zangkhona eziziphuzayo ukuthi zihambe masinyane so ukuze ziphangise inyanga lezi ukuhambe ukuthi umuntu ube lama-programs wona la angapheliyo ngoba impuphu kathesi 10 kg nxa si 110 dollars kumbe i-RTG asikwazi kambe uDisemba siyafika abantu impuphu le bazabe beyithola ngathi imali le beyiyona ivela ngaphi imali igcwele ezandleni zabantu kulobunzima kwafakwa igazethi lapho kwathiwa khona sekulomthetho sekule statutory instrument yokubopha osiphatheleni laba behambe 10 years ejele bathwala imali abantu labesabekayo phambi kwamapholisa phambi kwamasutha phambi kwamagadi jele phambi kwabo umajistrate phambi kwamalawyer bayithwela imali ezitradini ebhenki kakula lutho
ye kodwa-ke nxa sikhangele ukubana umnyaka usuphela akukho yini ngitsho loku kodwa ongathi hayi lokho okunje kuke kwayenzakala into enhle kakhulu
kusukela khona ngojanuwari kuze kufike kathesi into eyenzakeleyo engazani iphose yabangcono kayingcono ngoba kayikho ebantwini bonke elizweni namabhasi wona lawa okuthiwa khona abegadwa ngemali elithwane wona asedorobheni emakhaya kakula mabhasi akhona kobulawayo kwafakwa amabhasi lapha abangu-76 abuyazo commissioner wonke ahambile angu-70 kusele amabhasi angu-6 asikwazi wona la angu-6 umbe adlala khonapha kobulawayo la amanye la kasiwazi ukuthi ayanga asehanjisiwe amanye ayeharari amanye ayengaphi ngaphi kubo-Chiresburg ngendawana ezithile so nxa enceda abantu lakho khona ngale siphonga ukuthi anceda khona ngale kodwa bhati kasemathevenland pe iqiniswa kaliphumela injalo kodwa-ke sithi khonapha edorobheni kube ngconywana mbijana ngobana abantu bagada ngemali ephansi besiyadinga abangasoze bekuthole khona ngale lapha bebesiya khona abantu bathwele nzima so kakukho kukodwa njengathi mina hhayi lapha kuyabongakala ngaphandle kwamabhasi wana lawo kodwa-ke lawo mabhasi agadwa ngemali yona lena encinyane usiyathenga umentshisi we-$15 edorobheni kuyini khona lokho abantu bakuthezi inkuni izihlahla zenhle kakusela iziganyula izihlahla ilizwe lonke leli abantu bethezi inkuni besedorobheni emagumeni lapha zintuthu kuphela akusele environment sibili kakusele lapha edorobheni so kusifana nale makhaya emakhaya kuze kube ngcono ngoba kuyaziwa ukuthi umuntu angaphumesa kulelana iganga leliyana uyabuye thela inkuni pho ukuhlala edorobheni kusasizani kulobunzima obungaka.